Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 26 enhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uZulu wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngokulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo.
Uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni ngesikhathi sokuhlatshwe abantu abedlula 10,007 ijekiseni yokuvimba leli gciwane.
I-vaccination le khona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Ukugcwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempilakahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba abayithembi lijekiseni evela kwele-China.
Kuse lo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bawukhuthalele bakukhuthalele ukuhlatshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe idamu legwayi Shangani elizaphathisa idolobho lakobulawayo ngamanzi lizaphela ukwakhiwa lumnyaka. Uthe leli nyathelo ngelakuqala kuhlelo lokuletha amanzi omfula uZambezi kobulawayo okuhlala kulodubo lokusilela kwamanzi. Kodwa sokulesikhathi kukhulunywa ngenhlelo lezi osekuchiye izakhamizi zesigaba zesithi zizakholwa ngokubona. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwamanzi kaZambezi luhlala lukhulunywa sokuzaba lukhetho kodwa kathesi ukhetho lukhatshana. Nangu uMnangagwa ukhuluma ngalo.
Kuliqiniso ukuthi u-Emmerson Mnangagwa udinga i-political relevance eMathebeleland ngokuyafika kwakhe enyama yendlovu. Kungakhathalekile ukuthi asosikhathi sama-elections, kodwa-ke uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe. Kungakho-ke sizambona ephitsheka esengumuntu ofuna ukuhlala eseMathebeleland, kodwa singakhohlwa ukuthi ngabo 1984 esendaweni yaseLupane nguye owayekhulume wathi abantu beMathebeleland bangamahu bafuna i-DTT. Ngelanga elalandelayo kwavuka kuswelakala abantu abafika 55 esiwale eLupane. Nguye lomuntu owayefuna ukuqeda abantu beMathebeleland ngombhuqazwe iGugurawundi. Namhlanje simbona esechoba choba esiza ngapha, hayi ngoba uyabathanda abantu eMathebeleni kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuthi abantu bemthande ezenze ngani yena yena ungumuntu olungileyo. Ngesilungu sithi ungumuntu lwana who is shedding crocodile tears ebantwini baseMathebeleni.
Uhlelo oluyilo olufunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni oyeMathebeleni Zambezi Water Project kukhanya kabafuni ukuthi baluqonde babe bebhoda besiya gebha izikotsho. Uthini wena ngalokho?
Kuyadanisa ukuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust yiyo kuphela ngathi isolution kuproblem yamanzi eMathebeleland, hhayi eMathebeleland kuphela kodwa ebizanceda lokuthi izwe leZimbabwe lithuthuke. Ngoba ukuthuthuka kwaiMathebeleland bekusitsho ukuthi layo iZimbabwe izothuthuka. Kodwa-ke sibabona u-Emmerson Mnangagwa lehulumende yakhe yeZANU-PF uhlelo lokuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust iphakanyiswe belucikela phansi. Sibabona bebhoda belungisa izikotsho lezi ezingaso for permanent solution ye problem ye Matabeleland. Ngokunjalo u-Emmerson Mnangagwa esingakutsho ukuthi kakho serious ngokuthi uhlupho lolu alulungise kodwa ungumuntu lwana engathi mina uyadlala ipolitiki ngempilo zabantu beMatabeleland. Sizananzelela ukuthi amanzi ayimpilo. Kusitsho ukuthi kuselakala kwamanzi beMatabeleland kutsho ukuthi uMnangagwa lezan PF yakhe bangabantu abacikela impilo yabantu beMatabeleland phansi becikela ama-projects wonke eMatabeleland phansi. Uzananzelela ukuthi akula investor ongafuna ukuzo investor endaweni engelamanzi. Ngokunjalo kusitsho ukuthi iBulawayo nxa yayithethe njengendawo okuthiwa i-industrial hub lezinye indawo zemkhonweni eMatabeleland ukuthi umele ziphakame nxa kungatholakala amanzi. Kutsho ukuthi iZANU PF government ekhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa ayilaso isifiso sokuthi uBulawayo aphumelele iMatabeleland iphumelele ngenxa yokuthi le solution eyiMatabeleland Zambezi Trust or project iphumelele. Yena ufisa ukuthi abantu bakithi behlale bedubeka behlale bebaholela ukudla njengabantwana benyoni. Sinanzelela ukuthi nxa amanzi engasuswa kuZambezi iMatabeleland izaphakama kakhulu abantu bekwanise ukuzilimela baziphilise langama-irrigation langakho konke.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamachumi amathathu lane 34 sebehlasele ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe leli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 35,994. Labulala bedlula inkulungwane eyodwa 1458. Ukansila Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukansili yakobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 njalo behlabe ijekiseni ithuba lingafika.
Bulawayo, maybe as the city fathers and the committee, siphatheka in terms of ukuthi e-health committee iyo spearheada e-health department ye-council ukuthi kubone ukuthi abantu i-program leyi ihamba ngendlela in terms from kuqalisa ukugcina ama-injections usiya ku-strategy ukuthi abaqalayo ukuhlatshwa i-vaccination yakhona ngobani, like the health workers kusehla kubuya phansi. As ama-councillors silama task force committees afonywayo ngendaba ye-COVID yona leyo, okungangokuthi kulama-awareness aqhutshwayo ukuthi abantu beziphathe njani during this pandemic ye-COVID-19. And also kathesi also kukhona abantu sebeqalisile ukugqugquzelwa lokunikezwa ama-awareness ngokuthi sebe ama vaccine lawa asekhona asezaba khona ukuthi ayehle ayebantwini. So as councillors sihambisa nje imbiko eyehlukeneyo sisebenza lamanye ama committees esilawo, like I said ama task force committees akhona wonke ama wards wongu-29. So sibambisana nje from ku health department kanye le lama councillors wonke jikelelako i-council.
Sikhuluma nje esingathi yiwo umbiko omqoka kumbe izixwayiso ezimqoka elizithulela abantu yiziphi?
Okay, kade si indaba ezimqoka esikhuluma ngazo in terms of umkhuhlane lo esikhuluma ngawo, sigqugquzela abantu ukuthi bagqoke ama mask abo. They have to put their mask properly, bawagqoke kuhle, hayi ukuthi bawagqoke halfway. Observe social distance and also nokuthi benanzelele ukuthi ama gatherings wona lawa lokhu engavunyelwa ukugeza izandla khona lokho sele sikugqugquzela esikhathini esiningi. Kathesi sasihlanganisa lokuthi ma ama injections lawa esebuya esisiya ebantwini siyazi ukuthi kulezinto eziningi ezikhulunywayo through social media positive things lezinye ezinegative. So abantu sibakhuthaza ukuthi abantu kabathathe lokuthi bazilungiselele ukuthi nxa sokubuya kibo ukuthi bezohlatshwa abantu bengethuki bangabi lama negative thoughts but babekwazi ukuthi ama i-vaccination day khona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Alo ngukansela Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuli kansili. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Uhlelo lokuhlaba abezempila kahle ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqale ngomvulo luyaqhubeka elizweni jikelele kodwa abalutshwana abahlabisayo. Kusiyafika izolo kulabantu abazinkulungwane ezedlula ichumi 11,007 kuphela kade sebehlatshiwe ijekiseni le-China elenkampani ye-Sinopharm. Ukucwayisiswa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle laba abasukumeli phezulu ngoba besithi abayithembi ijekiseni ephiwa eleZimbabwe ngeleChina. Lokhu kufakazwe inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Nurses Association izolo. Kodwa uhulumende uthi ijekiseni le ayilangozi ebantwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elumukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube, yena othi ukungafuni kwabezempila kahle uhlatshwa kwenza umthwalo wokukhanga uZulu ukuthi laye ahlatshwe ube nzima.
Kabaka sukumi ngobunenga abantu balutshwana bafuna ukuba ngabaqali besiziba ikakhulu ngoba kungacacanga kahle ukuqina kwalo umuthi kuselo umsebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bawukhuthalele bakukhuthalele ukuhlatshwa ngokuveza kahle ukuthi kambe ulamandla angakanani uvikele kokungakanani awulimazi uyaphilisa. Kusadinge ukuthi kufundiswe kakhulu kusuka kuba bezempilo kwehle kuze kufinyelele kuZulu ngokuba nqabo nabe madolonzima kuza kwenza ukuthi bonke abantu babe madolonzima bawuthathe ngemva kwesikhathi kumbe bacine bengawuthathanga lo muthi. Kungavele kube madolonzima abezempila kahle babe yibo abadonsa nzima abangakhuthalelanga ukuyahlatshwa kuza kwenza ukuthi uZulu ngobunengi akwesabe umuthi akwesabe ukuhlatshwa kanti kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe vele. Ukufundisana kuzamele kwenziwe kube kukhulu kungangabi yilo muthi kube ngomunye kumbe lwana kumbe lwana kodwa uhlatshwa kumele abantu bahlatshwe ukuze basile ukuze baphephe kuqakathekile khona lokho. Kodwa ke nxa ngabe abezempila kahle bengakhuthali kuza kwenza ukuthi labantu ngobunengi babo babe madolozini.
Kuyini uhulumende amele akwenze?
Uhulumende kudingakala ukuthi aphume emahofisini ayefundisa ayekhuthaza abantu aveze futhi i-information yonke abantu abayidingayo ukuba basuthiseke ukuthi umuthi le uphephile kawusoze ubalimaze aveze ukuthi lapho sokwasetshenziswa khona usebenze kuhle okungakanani abantu bavikele kokungakanani abantu ngoba baza kwesaba kungaba sengathi yibo asebeyindawo yokuthi kuhlolelwe ukuthi uyasebenza kumba usebenzi lo muthi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi aphume emahofisini akhuthaze abantu abezempila kahle labo bonke abantu abathatha lo muthi lo Zulu ukuthi umuthi uphephile, umuthi usefu, umuthi usengasetshenziswa ngabantu bangalimali kodwa bavikeleke. Nxa engasakwenzanga khona lokho bahlale bagoqa izandla emahofisini abantu asoze bawusebenzise lo muthi bazahlala i-COVID-19 icina iqedile isizwe sonke. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aveze information yonke ezancedisa ukuthi abantu bazwisise ukuthi kumele bahlatshwe njalo ukuthi umuthi lusefu okungakanani.
Umnomzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Away! Away! Away!
Okwamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lithi umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Priscilla Musia Irambu Mushonga uthi izikolo ezakhweza imbadalo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kuzamele zijeziswe. Iphepha ndaba leDaily News lithi imuli kasomabhizimusi wabhubha nyakenye ngengozi yemota uGenius Kadungure wazakala ngelokuthi Jinimbi isifuna ukuthi kucitshwe iwheel yakhe elotshwe ukuthi kulomuntu omele athole enye yezimota zakhe ezidulayo. Imuli kaJinimbi ithi ifuna njalo igqwetha eliphethe umsebenzi lo unkosikazi Patricia Darangwa angazaba nguye omela imuli. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakubonani mthwakazi omuhle, sakubonani mthwakazi omuhle. Hayi, ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi. Mina ngisuka ke ngidideke kakhulu, ngibe sengiyibuzo ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani, kwakhalanyonini kule khaya. Siyabonga sibe sesikutina kwesinye isikhathi sesithi inkosi yethu maduna kayiphumule ngokuthula. Mina ke ngokwazi kwami kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ubaba maduna ayobekwa lapho kufanele abekwe khona. Njalo thina sisizwe sikamthwakazi kufanele siyibambele into yethu. Ngiphinde ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi. Nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga ngiyalicindezela. Mase kufika isikhathi sokuthi zokuthi kumelwe amaqhawe. Phinda linikeze intambo bona laba abantu abasihlukumezayo. Angibandlululi bantu kodwa ngisuka ngidideke ngingazi ukuthi bantu bakamthwakazi nime kuphi. Ubaba maduna sephumule ngokuthula. Kuyangijabulisa ngokubekwa endaweni eqondile. Laphe aba ayelikhalele ukuthi abekwe khona kubo heroes, mina bekungasimbona omuhle kakhulu ngoba inkosi kamthwakazi bekufanele abekwe komthwakazi. Ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje. Nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje. So mthwakazi asiphakameni simini ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu. Nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga angazi ukuthi nibonga ini. Ngoba ekugcineni yikho napha enizofa khona liphele lonke du. Ningagijimela ukubonga into eningayazi, into yokuphiwa eyamahala. Sinjengomthwakazi asingagqugquzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahala baphinde bajove la abantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public. Ujoviwa kanjani angabonakalanga public bese kuthiwa abantu abajove? So umthwakazi asimini ukugijimela izinto esingazazi. Sistrong siyakwazi ukuyinqoba lento. Siyakwazi ukuyinqoba lento. Asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathu umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu. Yonke into eyenzakala yintando kaNkulunkulu maqhawe. Ngibe sengibonga nomkhokhelwe emarapi umqondisi moyo upresident. Qhubeka qhawe lami ibambe injalo ishisa.
Sibingelele msakazi, sibingelele impela, sibingelele nonke nje ngomsenzeni wenzayo. Sinenkinga thina kulo lonke jikelele esizweni samaThebelele nje singumthwakazi. Nenkinga enkulu kabi, abafowethu basuka bathi abalaze ekhaya bengaqashwa kodwa befundile abaningi bazama ukuya eGoli ngoba kunendlela yokuthi abantu abaqashwe. So sebeyizamele eGoli befike bethenga iy'moto zabo-ke manje ukuthi bekhona ukuyiphilisa ney'ngane zabo bekwazi ukudla izwe lonke besholo vele eSouth Africa bephinde bebheke iwela kithi ekhaya. Kodwa-ke ekugcineni iy'moto azisaphumi manje zivaliwe. Kodwa uma sithanda ukubuka siyibhekisisa leyo ndaba iyasihlukumeza kakhulu ngoba iy'moto zigijima ziyehla ziyesishoneni le ziyahamba. Ngoba abafowethu abanye esiphila nabo esiphambisane bahamba impela ababheka ngapha endaweni zesishoneni. Kodwa kwela kithi ngapha ziyavala iy'moto ziyabanjwa. Siyakhathazeka kakhulu ngohulumeni okwenzayo ukuthi kade yini umsebenzi wakhe. Ma ngabe sisicekela ngoba manje uzivusela amanxeba ma ngabe esithathela amandla ethu ukuthi manje sikwazi ukuyisebenzela. Uyibuhlungu le nto le uyibhekisise msakazi. ubufakazi kakhulukazi. Siyacela kwela kithi ngoba masibuka kusukela zonke indawo zeithology. Thina siphila ngendlela yethu siyisebenza kodwa ekugcineni uhulumeni uyazivalela amathuba ethu kumanje. Imoto uyajabula uma kufanele zithathwe ngoba uyakwazi ukuthi akusona isizwe sakhe. Asizame ukusidedela siyibuseke thina ngokwethu singumphakazi. Siyakhathala ke manje ngoba uzivusela amanxeba into eyenzeka kodwa singafuni ukuthi siyicabangisise leyo ndaba.
Salibonani basakazi bami beStudio 7 njani lapha elikhona. Hayi siyaphila ngikhulu ukopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami mina into engayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo ngoba oqala la injection la ama vaccine lawo atestwanga lapha suka khona. Lapha eAfrica aze kuma trial lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba eSouth Africa ivaccine ekhona ileya kuJohnson and Johnson iyo futhi ethethwe ngubani nguRamaphosa. So uRamaphosa ejove ngaleya kuJohnson and Johnson akusho ukuthi iyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhasi South Africa bengabe sebe research baqeda ngayo yingakho abantu sebeyithatha but nakhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebaqeqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwe abangahlanganiyo ngale vaccine. So abantu abangafoswa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivela kuphi angazi ukuthi Johnson and Johnson ngumse Britain ngumbe seAmerica kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine awafani and lapha aze kuba trial especially lona le eSouth Africa that is why bethi umuntu akuhluka jova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha. So akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reactor kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni enephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine. Ngiyabonga ngokukhulu kopa lo
ama president a writer ama president alengqondo ama president acabangela impilo zabantu ubabhizi bacabanga ngalomphuhlane kodwa bezana uPF bazicabangela ukuganga nje la labafazi babantu njengale nto le abayenzayo le umuhadi la ama president alengqondo abantu bacabanga nzima usuku lemini laba abezana uPF bagijimela ukuvala ilizwe beqamba amanga kodwa yesivikile abantu sivikile abantu buka umuhadi ukuthi bayenzani instead ukuthi kube ngabacabanga ngalomkhuhlane lo kodwa bazicabangela nje abafazi thatha le mali nikezwe abafazi beyidlalisa instead ukuthi kube ngayi imali abathengela ngayo ukudla abantu kodwa still bayithatha beyinikeza abafazi uvuka kusaza ukuthi ngabantu abangavusi ilizwe. Angithi abantu bayabona ukuthi imali idliwa njani. Imali yabantu idliwa ngabafazi babantu bezana uPF beluthi ilizwe kanje baluthela abafazi that's why ilizwe liyaluka lichona liziya phansi banoka beyitshontsha benikeza abafazi laba bantu labo akuso abantu abafa bavusa ilizwe labo awunje ukuthi kuhlehleni kaumuhadi kuhlehleni ngasela amazinyo ngumuntu ongabisa esakhuluma ngendaba zomjolo angithi uyabona vele ukuthi imali ebahlanisayo bahlaniswa imali lawo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule balaleli lisithumele imlayezo emfitshane lingenzi ibende ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Kwezelimelika ugatsha lwemelika olubona ngezemithi olwe Food and Drug Administration soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi yethule uhlobo lwayo lwejekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuzakwenza kube le mithi yokuzivikela kugciwane le-coronavirus emithathu kwele melika egoqela owe-Pfizer lowe-Moderna. Kodwa ijekiseni yeJohnson and Johnson yona yehlukene lamanye ngoba umuntu uhlatshwa kanye hathi kabili. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eSeattle lapho ahlala khona.
Umumo wegcikwane eWashington State ungathi unganeno ngawuzange uze uphihlike kakhulu kakhulu njengakwezindawo mbindawo ezingabo California labo Florida labo labo New York labo New Jersey loba nje kuyisistate esaqalisa ukuba legciwane i-America yonke igciwane loqala labonakala eWashington State. Ugovernor wahle wathatha amanyathela lokuthi uhlale nanzelele vele ukuthi lithina sihlala ngabona siku stage 4 la ku stage 2 siphenduka sibuyele emuva uyananzelela ukuthi uhlala ekhangela imithetho yakhe vule vala kunzima ngendlela abesenza ngayo ukuthi igciwane liphonga uchelesa nje ligcwale njengakwezinye indawo mbona ngani imithetho kagovernor iyencede kakhulu hayi kathesi nje liyehla kaliphezulu
nxa sikhangile okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka useyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus emelika la
umkhuhlane wegciwane leli i-COVID-19 ngumkhuhlane onzima amkhona kulelizwe elingakhuluma lithi lona baza cancela ba cancele by the end of the year kungabe kusaba le vaccine kungabe kusaba le corona even kule vaccine ngenxa ukuthi abantu bayahamba from kulesi sigaba kusiya kulesani sigaba kulelani lizwe kusiya kulelani lizwe njalo siyeza ukuthi engitsho mina ukuthi mbona ngani i-corona ingeza kipheli phele ngitsho ngoba sasisizwa kuthiwa belungisa i-vaccine babelungisela omunye umhlobo wegciwane these days sokuthiwa kulelinye igciwane elingavumiwe naleyo i-vaccine ekhona so ukuthi uthi imhlobo yama-vaccine le ephuma iphuma iloku isiba khona izaqhubeka siba khona kuzathatha isikhathi ukuthi imelika layo lamanye amazwe babe lelokhuzeni lesibanga sokuthi bathi thina i-virus kayisekho hayi ngibona ngani kuzasithatha iminyakana njengoba lapha sikwazi ukuthi bakhona abanye abangafuni i-vaccine bakhona abanye abathi bayayesaba njalo sizwa kuthiwa even ukuthi i-vaccine yangikhona kwamanye imihlobo yama-virus ethutshayo le kayisebenzi ngendlela eyayilungiselela ukuthi isebenze ngayo umnyaka uzaphela nje kulokhu kusithi gqoku siba khona but ngibona ngani abantu bazabe sebekhululekile sekungcono kule ndlela abantu abavalelwe ngayo kathesi but ukuthi igciwane lihambe nyanyanya hayi angazi ingxenye lizahamba bodwa kambona
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State.
Zabulalumu Kanti wenza nilo Aga wazukuti mina ngiyamfuna lumu Kaptanda sese vangalu no mala Sesi zesa kulala mklande Kapten siti nzomtela Sesi zesa kulala mklande Ya watinga nya waswela mawa Haya vale Nya watinga nya waswela mawa Haya vale Unatande mina Unatande mina we Unatande mina Unatande mina we Ubonu kamba lechere Nifuna yonga usu moya wa So you working with a girl
This is K
Usu moya wa
Wawuzu moya wa
Kagelile watega Ngawuzu moya wa
Ngakugqibi uhlelo lonamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. UZulu wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo esigabeni lesi. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elichukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.